Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezitshengiso zenotho.
Nxa ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikhotshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ezithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Inthathele zindaba umnumzana Valentine Maponga loBaita Moyo Muzulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo ngasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labamanye amazwe ngendaba ezitshiyeneyo langezitshengiso zenotho. Unkosikazi Virginia Mabhiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lo mnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-P F.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho abantu bafakelwe bolabo ukuthiwa bephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wena ukhulume ngokuthi wena uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho okubalulekileyo khonokho, yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasezondile ethi akuyenziwa phela lokhu bajeziswe abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right. Usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelilungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba kwezulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. Bantu bela kuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesimbona ngantu phalamini kathe siso sikhuluma izaba le-public hearing ekukhulumisa udaba lololana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ukubalizwe lakhe elijeziswe ngama sanction lezinto ezingalo vele aso umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu umuntu vele olungele ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i death penalty hayi umongameli laye ukhanya uyalwisa sokuthiona ikhitshwe ngayilunganga.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU-PF wexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho eSouth Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe
asesabi lutho babudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilunch khonaphana sizathatha i-ANC sicazulu lesiyibeke laphana sithatha i-EFF senzo okufana sithatha DA futhi angeke uzuthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphongo ukuthi osekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hayi lokhu okweZimbabwe ukuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khona apha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshe anti wabona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho.
Kwenziwa kuyini ukuthi kube lemthethweni?
Imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith. USmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange babulawe. So ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekhipha uSmith basebekopa ukuthi hawu izigwenxa zikaSmith zimnandi lati kahle sikhambe ngazo bechama abataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khona okutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeke ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able ukuthi kukhulume ngawo ukuthi kanti alethwe yini asihlupa njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanele uyikubusa bani khona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance kuxoxa leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israel eHamas baqhuba umhlangano wokuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa iHamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israel selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikati sezamasiko.
Sigcina amasiko wena.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salubonani balaleli emakhaya. Lona nguMavelasi, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, uMagajeni kuyabenyathi. ubaba kungudu kumthembo sithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ukuba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuze izulu line, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti ke mina ngithema ngibhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi haa, kanti okhokho emdulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo. Lingakhumbula kakhulu bakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwa emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokhu.
Singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla lamasiko, izulu kalisani. Bekuyiwe enjelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khali ngungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke enjelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwe enjelele. Bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu, kusathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke laba bamba begama izihlahla lezi zitshiswe, iganga liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo eyingcekeza yonke esegangeni, kuhanje kuyecela izulu, izulu line. Kodwa namhlanje alikho, abantu bayafa indlala. Ngisalijahe lisacathulayo bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakonakelephi singabantu abamsuntu, abantu abamnyama. Silahlile amasiko, namhlanje izulu asisaliceli, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele? Bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini, kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, uphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama, phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe, sithi uNkulunkulu akasizwe, kade hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarivayizanga, kodwa lo mntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokhu. Isintu sethu silahlekile, asisele isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni, izulu silicele, kuyiwe njelele, ihlonitshwe njelele. Kudala bekunezizibu ezizimamanzi kodwa namhlanje asisekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa kusasa. Okwamanje soke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sicoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho uPaul uyakhuluma labaseGalatia, yena lapha sibona ukuthi uPaul wayekhuluma labaseGalatiya ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babemazi uNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaul wayelapha ebachazisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa, ngakho-ke akumelanga babuyele ngemuva. Kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la Galatia chapter 5 ivesi ka-16. uPaul uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kaliyi ukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngomoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqhakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanisa ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyikuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lo Jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye uJesu uthi yena mina ngilivini ilola lolugatsha olukimi luba lezithelo ngakho wena nxa ugatsha lakho lokuJesu kulezithelo eziqhakathekileyo kumele ziphume kuwe ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona ikuzithiba lapho uPaul yakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga kulokuthembeka kulobunene kulokuzithiba kulothando kulokuthokoza kulokuthula kulokubekezela ngakho ke kuthi ukuthi nxa wena umoya waNkulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kuJesu einyinto eqhakathekile esinye isithelo zabalaso ikuzithiba kuthi ukuthi lapha ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapha yakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho kuthi ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelele umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho senanzelela ukuthi okunye ukuba khona ikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo ufuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkumo
yes siyabonga kakhulu untungami linkumo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa lonkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwewozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
Kuma siyathaba ngoba uma senza ama-training zethu awe-Biz Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo. For instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu ba bakhulume ngokwama-business wabo omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama participant esu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi lutho, baya be-blank. Uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngaphi, akuhambise njani, uyabe engelalwazi nokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza eHarare, sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like katesusia asipeza online sibona ukuthi kuya labantu abaningi afuna ukuthi bangene. Ansi yabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. Ansi yabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bezisaba ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, if I event yet quite so to EMV, I must I focus and the first schedule. So that is the online program the avatar. Kodwa sina sithi since i-program yakhona inguda ama-mentors, so abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo. And then thina la sesikhethi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayoyidinga. But owamasizi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube le-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo. And sifuna ukuthi ube le-data ngoba le izabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokeli bohlelo lwe-WOZI Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Tabo Kancube, ungadinela kusasa. Wezemidlalo ezatshisa sibandawo sethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Si impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe namhlanje, Arundel Movers 0 Highlanders 0, Caps United 3 Wange 0, Chequered Pirates 1 Simba Bora 2. Izolo ke iBigita Minerals 1 Itel 1-1 Chicken Inn 0 Dynamo 0 FC Platinum 1 Kuti Green Fuel 0 Herentals 1 Yata 0 Ngezi Platinum 1 Plow Chiefs 0 ZPC Kariba 0 Manika Diamonds 2 Eskom nopane ngalani ngezo mkomelo abafana ba Highlanders bale 10 games kukanti 19 points le Manika Diamonds le 10 games 19 points Simba Bore le 10 games 17 points Chicken Inn 10 games 16 points kukanti abafana ba Dynamo sluke bengaphansi esingathi ke bottom half ye Premier Soccer League Zimbabwe.
Nanko kunye okwezemidlalo akesizwe njalo ezotshisa sibanda ixoxa loDouglas Mloyi okwadlala umdlalo wenguqu yokuqembu leHighlanders.
Wacula umculo lodumo lwabo majaiva wathi kuleli lizwe sake sashayina, waphinda wathi ithila moya elamathambo. Ngabe dlala njalo uDouglas British Mloyi, kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wadlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo, wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda. Pho waqala njani ke ukudlala ibhola leHighlanders?
Right, ku-reserve side ngangu 1972. 1972. Yeah. 1973 kwa angu reserve site. Ngoba kwa kule reserve league. And then 1974 kwa raba angu kwa first. From there,
I... Kwa British wavela wa?
Kwa tisha wato angupule, wa ingu refu. Watu wana, the complexion yako, the accent yako sa. British, very, even the type of play yako, British. So, yiko raba rasa la kula kondishu.
O British, wae mvimbi, kutkembula masola nyama, wae tazelela kuzala lobani poe muva.
Baneng, because mina ngeena pera kubu kwa ilingas, I was the youngest to play. And then retire from the oldest to play. So, we asked the number of us, and I'm going to achieve any. Flores got the lalais. So, the 20th century, closed, yes. But I enjoyed the Kakuru in the one, in the sand. I got Kuru Kunapas and said, retire as soon as I'm the sand.
I was a little bit posed by the city, Valanga Pay to Taki, Nescati, Lala Helendazi, Mova, Esazua, Lala Rez, and Buku, Esing and El Pezuru, all wins and Janine Locumloy.
I'm going to come in soon. Nanagas Niger would try to hide. Well, I'm a striker. I call a civil way dangerous and from my wooding it low, low. I was him as so nice Niger as would I would try and shut them out. As a time, I was a leak in the period. Leak, yes, I like the period. Pity Rosebaum, which book I took was on an eight. Also, manage was named with Ita Tan. Castle Cup, Zifa. Well, Castle Cup, the Castle Cup name, but the kind of super easy for Cup. Yeah. All independence level.
Umlo is a cumulate choker, Wafundela Kesha, Abadaliban Guru.
Nothing retired, very much what you want to coach. Rights and Tetigama certificates, a software on our rights, a Mono Maloa division. Nam Bagmaloa division is being a chauffeur and a chauffeur, right? Utilan and Tolan experience. By and by, I was in. Faga go ahead and as an assistant coach. Maba assistant galuzin. Uga matind.
O British Utia Batari Babutala and Scati Sake, Lagules and Sugabasafan, Babagules and Sugabatinang.
And Kurmeri will just suppose matter, but there is a big difference. Great difference, you would in a one out in Kalan with the Lava Vanagatis Batari in my. Tonight it was all about the passion, right? About Kinana, because a Lugusha Babusha. See now, Sigala is such a pay as you try. Sis pay it is tried at the Funa. Right, you will find with such a clean look of Ravana. I love Valava, Sana Laborais.
I want to watch about Jalai Boso, who made away Hibo about Pata School down to the Highlanders, or one and Jan Lobum Loy.
Who's him? Mind the sense, Uti, Uzum Ken and Lapana.
But my friend is mad.
Yeah. Ufungele lapana pero so mero bere manje manje dina zingonjwa da sila lutho but you are trying a lot because siyefika kompana ngazi bese safika siyakubeka uNkulunkulu lokuthi hayi sizifika lati phezulu khona ngakho
uBritish Douglas Mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu leHighlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenza lutho kwezemidlalo wenguqu ngimana Studio 7 ngisebabafuli stadium kobulawayo igama lami uJesus Jesus bani.
Yeah, woman Jessica is really not a lady, best to the 7.
Salvonan is to 2 7, and go to a land of best to 2 7, and you made it and was Sarah's now push more and come and fetch your picking clan. Next 7 is a kind of a fan. I'm in Indian Kataza, could be good, but I'm a teacher in Zimbabwe. I tell a song that to go to Chala to the Buffin teacher in Zimbabwe, right? Ufund one in my wound that this is Kolomajula. Sebeqalile futhi sokukhala thina abantwana tesibungiselele sibhadale yonke into atesawulaula mali awuzosenta ubungiselele abantwana bantu thuze zokuthiwa uthitha ngababhadale kanti kufundwane vele akuyekile phela njalo la lezakhamuzi zibhoxa izandla ziyazithulile kanti imali thina siyikhupha phezuke sibhadalele izi hhayi lokhu sokuthumathi la ndikubhekile matitha lani hhayi hhayi lezakhamuzi azilincedisi iyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisa yethu sesisenjeni kanti ukuthi liyale konke kiwoku okuyizidi kwangibona lokhu kusizayo ngakho sokubulala futhi imfundo yabantwana ukuthi izidi kwangibona lokhu hhayi sahlupheke ezimbabwe kanti kathi sawonani kanti hhayi indalo ibuhlungu ma
selibonani Studio 7 injani hayi thina siyaphila umgulu busefolos cela phela thi ke ungenele phela sibona kathi kwenzakalani ngoba umbuso lo osithwalise izinto buso lo osithwalise izinto ashila abantu bathele izinto mara kula mgwaqo ungabheka mawusuke epolice yakho bulawayo ayi kumagodigodi isikhulumele egovernment isiqinisele umgwaqo
Yes, ngibonga kakhulu Oliver Lisanga injabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube sibonga kakhulu kwenkathi lusenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.